Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Ndivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 23 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umholi wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwama-by elections.
Mina ngene ngaphandle kwebandla le-TCC and ngithanda ukubana ngicaca ukuthi upresident wami ngingene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esimchamisa lowo ngithanda ukubana kucaca angingenanga ngaphansi komunye umuntu.
Ibandla le-ZANU-PF selikhethe amalunga edalele Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwama-by elections okubalisa umnumzana Simbarashe Mbengegwi ozakhokhela lamkhankaso weBulawayo South.
Imboza le ibe sayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathilile bandla lezombusazwe lingelasi sekelo sakhona esithiwa iconstitution.
Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo secholera ususabalele eziqintini ezilithumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150.
Utholakala amanzi aclean, abantu bageza izandla ngazo zonke isikhathi, bagezise into zonke zibe clean. So nxa amanzi engaswelakala njengakathesi kuzenza lo mkhuhlane wecholera umemetheke kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zana Ambrose Sibindi ozancedisa kukhetho oluzayo olokudinga ozamela inketha edalele ephalamende kweBulawayo kukhetho lwenyanga ezayo uthi usetshile isikhundla sakhe sokuba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kodwa uSibindi uthi elokhu esaphethe leso esokuba ngumholi wenhlanganiso yeZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe ngoba isisekelo salinhlanganiso imvumela ukuthi enze njalo. Unkosikazi Patricia Chabalala obe ngumsekeli kamnumzana Sibindi nguye osephethe isikhundla sokukhokhela iBulawayo Progressive Residents Association okwesikhatshana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sibindi.
Lo mthetho sawufaka iConstitution etsho ukuthi nxa umuntu esekhethe ukuba laphana uyehla ngapha athi kuphela manje uchairman loba ngubani uyehla kulesi sikhundla sezakhamizi ake agxile khona phana kodwa hayi ngapha kuZimbabwe Congress Trade Unions ngiloku ngiyuchairperson angehli ngoba ngiloku ngiyisebenzi njalo nxa uyisebenzi uyaqhubeka usebenzela izisebenzi njalo vele thina siyacaca ukuthi ungavele ungene ku-trade union uzaziwe kufuyi trade union ngoba izinto ezihlukumeza njengezisebenzi yabe zilokusihlangana lazo.
Wona uhamba njani umkhankaso wakho njengoba sibona ukuthi abantu abaningi bengabe bekwazi edolobheni lakoBulawayo njengoba ususebenze lapho kwesikhathi eside?
Abantu abaningi bayangaza bamphumputhi. Ngisebenzela abantu kakhulu hathi kuphela ngapha kuzakhamizi zokuba ngu-chairperson we-Progressive Residents Association. Ngisebenzela abantu even esikrini lapho engihlala khona ngibe ngu-chairman umgcinisihlalo kaZibuto kweminyaka engu-8 owezengculazi HIV and AIDS. Ngisebenze kakhulu kulezo sigaba ngiphethe isiqinti esingathi i-district yenkulumane engenisa amawadi angu-7 engiyakhona kuyena leyo yenketha lemganini lapha engiyabe ngimi ngikhona. Ama-netball, ama-football ngiyasebenza labo abanye sincedisana. So ku-community vele nje ngigxilile into engizenzayo ziningi ku-community. Engingathi ukuthi hayi umkhankaso uhamba kuhle kwalesi sikhathi lokuthula nje kulokuthula lalapho ekuxoxisaneni kwabantu kuma-platforms la e-WhatsApp abantu bazikhulumela kuhle nje akulanto ecabanga lomunye. Yebo kuhamba ababili abathathu ngabo ngathi bephuma besiyale kodwa-ke ngibona ngathi lowo mkhankaso walesi sikhathi uhamba kuhle.
Abanye bayamsola umnumzana Chabango ngenyathelo alithathayo, abantu bakwamukela yini?
Well, okuliqiniso yokuthi kube lama recalls, ama recalls abelezi zathu zawo ezingase zingene kizokathesa. Kodwa ngibona ngathi ama recalls athe senzakala kwacasa ukuthi kungani kwenzakile. Ngabona le mthetho enkuhanjiwe asikwazi ukuzaphetha ngani kodwa ama recalls akhona. So kube lama recalls iqiniswe ukuthi kwasala sokulesikhexwe abantu benkela kufanele baqhubeke nawo bemelwa. Ama recalls asho ukuthi sokume yonke into. So bese kufanele kube lommeli sangena sibaningi nami ngomunye wabo. Mina ngene ngaphandle kwebandla le TCCC and ngithanda bana ngicaca ukuthi upresident wami ngene ngingene ngaphansi kwakhe ngobaba upresident esenjamisa lo ngithanda bana ukucaca angena ngaphansi komnye umuntu lokho mfuna kusho ukucaca kuzosisele njalo ungananzelela khona apho sengitsho njalo yebo kambe kulenjini abantu abaningi bayakhuluma kodwa siyaxuba abantu phansi lapha esihamba khona abantu wele bakuzisa ukuthi yebo kambe kakwe emiyimisa kwesikhathi kuba layo lokungazwisani lapha nalapha kodwa impilo iyaqhubeka injalo izalungela ngokuya kwesikhathi angikahlani lokunzima bokuthi abantu bakhulume lokulalokhuya abantu yabo babuza kube nokuxoxisana labo batshela bimbono sihamba sinjalo yebo kambe njengoba usitsho bulenjini inkulumo zingezenzakalayo ezinye nezithi uthaba ngorayithi ezinye zingabe zimsola kodwa i-bottom line yikuthi thina esihamba ngokufuqa iba ne-TCCC angifuni kakhulu ukungena emabizweni abantu bani wathi ubani wakenza ngalokho kodwa thina sihlobo siqhuba iba ne-TCCC esaziyo ukubana kobulawayo vele abantu babangalo abantu abasoze bavuma ukubana kungene elinye ibandla elingayisilo le-TCCC kodwa abantu kuba yilungela ukubana bacabuza abakubuzayo kodwa kuqakathekile ukuthi abantu nxa kuxoxiswana babuze imibuzo abantu bacasisele ngokomcoka yikuthi kambe nxa uhambe ebantwini khuluma ukuthi uzabenzelani okuzaletha intuduko yiko esikudinga kakhulu singaphansi kwebandla le-TCCC imbali singayikhohlwa sibe le MDC kwaba lama recalls kube le MDCA kwaba lama recalls kodwa ibandla laqhubeka siya phambili so asiyo into entsha singalahli focus asiqhubeni siya phambili endethemba lokuthi ekuphetheni kwezinto zonke abantu sikudingayo ukubana sibambane kube le development so kulokhu yikho esikukhangeleleyo lokho
lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela inketha edolobheni lakobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga westudio Kusenjalo, amabandla ezombusazwe athi asezilungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by-election. Ibandla le-ZANU-PF lithi selithume amalunga edalele Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho ukuncintiswa khona. Ebulawayo South lomkhankaso uzakhokhelwa ngumnumzana Simbarashe Mumbengegwi, umnumzana Richard Ndlovu elobhengula Magwegwe, umnumzana Hetman Moyo eMpophoma, umnumzana Daniel Mackenzie Ncube eCountry Park. Unkosikazi Alice Dube uzakhokhela umkhankaso wenketha. Umnumzana Christopher Mutswangwa yena uzakhokhela eMavukuta Fara. Elupane East kulomnumzana Obert Mpofu. Kuthi umnumzana Jacob Mdenda lomnumzana Munyaratsi Machacha bazakhankasa eBinga North. Lomnumzana Kenneth Musani uzakhokhela umkhankaso weBeitbridge West. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe losubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Ye kuqondile ukuthi amabandla aphisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki omunye lomunye uthi yena yimiqhudeli khulu umdlalo esasudlale kweLuseni njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzoza ngqotshwa thina babukeli sabe sibukela sibona ukuthi lo ndoda utuza nqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba kungenzakala izimanga ama surprise izabanye banqobe kodwa futhi sikwesaba esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTCCC inganqotshwa kuma kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi ekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza so ingoma nje sizo expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla leCCC njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa kwemali kusenziwa ama by-election.
Oku kaMnumzana uChabango lebandla le-CCC imboza eyayivele ikhona towards only bekuvele kulindwe nje isikhathi. Imboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018, imboza le besayikhangela sayibona phekwa sabuza. Thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathilile bandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution. Lithi lombali lebandla lezombusazwe elokwelingela ama-structures liza kwenza kanjani. Kwathiwa sithengwe izanu, singabantu bezanu, sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku-social media lapha singadlala ama audio akhona ikakhulu emsakazweni wethu wona lo we-Studio 7. Abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imibono, bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi-cult. So imboza le nxa isihlephuka, uMnumzana uChabango akwenzayo yikuhlephuna imboza, afaka isandla emunye, wafaka umunwe, wathathi i-chance wathena abantu bona nini nasi imboza. Into emelwe nguMnumzana uChabango simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni. So kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi besebelungisela ama by-election. So ke mina ngombono wami ngithi mina lanxa kusidulela ukuthi sirane lama election, kodwa yinto okumele ukuthi zilungiswe. Kanti njalo kumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha, kubotshwe kakhulu i-Electoral Act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures, abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana. Awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithi naselile party. Kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engela constitution, ngoba ugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi yecubungula izombusazwe obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Abezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo se-cholera ususabalele eziqintini ezilichumi lasikhombisa elizweni lonke jikelele. Osekulabantu abazinkulungwane ezedlula ezithobaminwembili 8385 asebebanjwe yilesi sihudo. Lo mkhuhlane ubikwa ubulele abantu abedlula 100 lamachumi amahlanu 150. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sizwe esithuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wemukele ugwalo oluveza inani lamapulazi awevelwa abantu lalabo abalamapulazi amaningi. Lolu gwalo luza ngemva kokucwayisisa okwenziwe nguhulumende emapulazini. Gwalo lolu luveze ukuba ababaningi kakhulu abalamapulazi ambalwa umuntu eyedwa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi waxoshwa ukuba ngummeli wemavukudafara edalela ephalamende uMnumzana Munyarazi kufa kudizwi owebandla le-CCC usecale umkhankaso wokuvotelwa njalo kukhetho lwama-by-election olwenyanga ezayo esithi ilunga lebandla umfundisi Tafumane Masaya kafelanga mafufu. UMasaya ubikwa wabulawa ngabantu abamthumbayo behamba ngemota kaMnumzana Scott Sakugwanya ozamela ibandla lezane PF kulesi sigaba, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 live kanje ngiyasazwe tabahle PAI yasazi ngilothi yamizavu izavula after many months asazi but eka mama lo etripc hawo ivula after 2 days yamoze sekhona imoya ubaba emadonkini ngale phumola ubaba uqhumishelele ngale hayi imishina yena ibakhuthi ibathola every time kwetha ngesitini ipropaganda yathola kanye indawo yonke so hayi khanye esitini mina into engiyembuza isizwe sakithi bakithi ngisho ukuthi isizwe sakomphakathi sikaptured noma kuhamba kanjani ngoba engathi nje mina mbona ngathi imashona land siyayithanda labaholi bakhona siyabathanda ngoba noma ungena istudio 7 kukhulunywa nje abantu basemashona land naphatha semashona land angeke uthole ukuphilisana ngezaphu kumbe umuntu eke khulume raise i point nge-MRP or umuntu eke raise i point ekhuluma ngoba uJoshua Nkomo ngeke uthole umuntu ekhuluma ngezinto zakithi yazi into ezithinta thina ungazi umuntu ekhuluma nge-MRP umlandeli wakhona uze umuntu ekhuluma abanye abaningi laba nje yonke into umuntu uvuka ekuseni kuduma i-TPC kuduma abantu bemashona leni umuntu kushona ilanga kuduma i-TPC kujona uduma abantu bemashona leni lisho ukuthi isizwe sethu impela sibili yindlela esiyaqhubeka ngayo impela yindlela esiphila ngayo impela si-capture size si-capture ngisho spiritually yazi ukuthi noma umphefumulo ucabanga ucabanga nje into zemashona leni amaphathi emashona leni abaholi bemashona leni
amazonke abheke kupolitics manje impilo yokuthi abule lokhu enginayo lokhu kudingo ngokubisana nayo imela afisana nayo lapho kanti bona abafundi banje abake baboni ukuthi abantu ababakha abantu ababathanda PPC ivuke phambi kwami ivuke phambi kwabo nampa abantu kiyo ngishiya ngene ukuthi nanku isithuthu kuzayithatha kuzayenza kuphiphi ikwakusile kanye zile ukuphakwenkayele zile ukuphakwenkayele zile ukuphakwenkayele sekuthitha abantu bababuthelela ndawini ukomasela ngamagqibelo awu bakithi mani makwethu masilesibeki ungenabantu ibizengelesisoko kuba muntu obekuze
lithona njani balandeli balaleli we-studio 7 lo okhulumayo nguthebe umakhosi womhlaba Thebe ngifona nje ngilapha ngise-Johannesburg into eyenziwa nguthabango usengezo thabango lo Jacob Budenda sonke nje siyakwazi mhlophe ukuthi laba bantu lo bale agenda baba abayenzayo the reason why bekhona ama-MPs ethu awe-TPC eParliament it's because bafuna ukuthi iZANU-PF i-attaine i-2/3 majority ukuze bakwazi ukulokhuza uku-amend i-constitution ukwenzela ukuthi uMnangagwa akwazi ukuthola i-3rd term kodwa-ke hhayi singathi kungasenani akhuqukele azibhode emhlane abantu bavotile baqeda bakhetha abantu ababafunayo kodwa-ke namhlanje usengezo sekudicayidile labo Jacob Mdenga ukuthi babuyisele ivoti yabantu emuva babuyisele iZANU-P F embusweni kodwa-ke lokho ngithi mina sizabona lapho kuzawona khona induku loxakuxaka silikhangele madoda konke elikwenzayo siyakwazi njalo sizabona lapho elizabhedela khona asabheni sibone
sanuna sanuna Studio 7 sanuna nangiva kowami umboni sithi thina sikucelayo singamayouth amancane sicela ukubana eZimbabwe kuba nemisebenzi yiyo into esiyicelayo ukubana sibe nemisebenzi sithole umsebenzi sisebenzele imuli zethu ubana kunje ekhaya kunamsebenzi akulani ayeZimbabwe kuhlutshekwa kuphela kumanje abantu bagcwele ngaphandle kwamazwe bazama ukuziphandela ngapha iZANU-P F yaleli sikhundleni hhayi siyanicela ubana lani sizama ukudedela abanye sibabone labo ukuthi bayenzani ngoba akulamsebenzi emakhaya kulani kunzima hhayi siyabonga
kum shelele hayi ninjani zakhamizi ninjani bantu abahle bantu abanohlonzi abazivuvileyo ne-studio 7 enginakho nje nakho inkinga yami ukuthi ilizwe lakithi asikho serious nge-politics ngoba ipolitics esesikhumbula esikhuluma ngayo isay tribal politics. Ma ukhuluma nge tribal politics, you are not reuniting the country. Ubenza kube fair to west. So nakho ke mina anginandaba nokuthi kuthiwa yini nani nani. Mina ngithi ama party lawo abatsuke indaba ezokukhuluma ngalokho esikhuluma ngakho lokho okwe-tribalism. Unkomo wakhuluma bantu wakithi wathi uhlupho luzavela empumalanga lusiza ngapha ingakwemukeli kodwa abantu sebengene baphelela. Umkhulu lwana was a philosophy, political philosophy, waye analyze izinto ezibone zinjalo and that is what is happening. Abantu sebehlukene lokhwana ukuthi ubaba wazama ngendlela yonke wadiliza iMashona United Chiwororo kwaba iZimbabwe Saints, wadiliza iHighlanders Porto Chila Moya yaba iHighlanders. Manje abantu sebebuye bavuselela nalani into leziyana yizo sezifukile vele abantu akusakhulunywa ukuthi hayi siyakhila izwi sokukhulunywa nge-tribalism. Oh, ngize ngizisole lami ngidinge ngisole ukuthi kati manje ingqondo zethu zingaphi. Thank you, bye-bye.
Studio 7, uChabangu lo wahle waqala ukurecola ama-members awe-CCC kungakavotwa lokuvotwa. Wahle wayiqala leyo nto leyo ezama indlela yokunikeza iZANU-PF ithuba. Namhlanje uChabangu uhambisa iconstitution ye-MDC Alliance uthi yona yiyo emnikeza amandla awokuthi khona athathele abantwana baseZimbabwe amalungelo abo okuvotwa. I-MDC ne-CCC into ezimbili ezitshiyeneyo. Uyayangisa lamakhoti ayayangisa ukumamela izinto ezifana lezo zikaChabangu, i-fraud yenziwa nguChabangu kanye lama-lawyers akhe angikwazi ukuthi alamahloni kukamanye amazwe bebezabotshwa uChabangu lama-lawyer akhe ngoba babulala intando yabantwana baseZimbabwe ngoba besebenzela izisu zabo. Ukamanye amazwe mpela bebezobotshwa ngoba bagangile uChabangu labo Carl van Buggen bagange bayafa.
Yeah, ngibingelele kustudio 7. Ngabe ninjani nonke nje basakazi? Hayi siyaphila sihlobo zama kukho kubi. Ngizothanda ukuthi ngiphawule kancane lapha ngifake umbono wami. Ngilimukisa abantu ikakhulu ngabantu landeli bakaChabangu lo nalo Carl van Buggen lava. Hayi abantu bakithi kufanele balimuke bengarojwa ngoCarl van Buggen noChabangu ukuthi bethi bengathi bamele abantu bakithi bayabathanda. Izigebengu lezi ezisetshenziswa yizanu bahola la abantu banikeza imali eningi kakhulu. Bahola ngempela. Ngicela ukuthi abantu bakithi beyekele nje ukuthi bethathe ludumo lokuthi berojwe nguChabangu. UChabangu uthe uma ekhuluma laphana erikhola abantu basebulawayo endane ezihlukeneyo kwemathebelelendi wathi yena angeke uzokwazi ukuthi uzoba uzosiphatha lapha thina singabahlali bakobulawa siyinzalo yalapha emathebelelendi. Uma ungawusemaswingi uhambe uyophatha khona. Kodwa into emangazayo ukuthi laba abantu abafakileyo kwamanje iningi lawo amashona endaweni zasemathebelelendi. So kuchazani lokhu? Isisebenzi sezanu. Sicela nje abantu bakithi, mina ngisapoti i-CCC angikho lapho. Mina umthwakazi opheleleyo angijiki ngiyowazwenife ngisapoti kwakithi. Angeke ngatshona ngikhithi idlozeli yasemashonaland. Angisho siphukuphuku ngendlela engikholela ngakhona. Ngicela nje abantu bakithi beyekele ukungahlakaniphi bezame ukuvula amehlo bevule nengqondo bengakhohliswa uChabangu lo osebenzela isikhwama sakhe. Uholile ukuthi akuphazamisele i-CCC nawo yonke indawo izana umsebenzi wayo la ibona ukuthi ithola khona ipressure yasihlikisa. Nangapha kumthwakazi siyakwazi ukuthi akhona ama-CIO aziyenze ngathi ahamba nathi kumthwakazi kodwa bengaba-CIO bakhona siyakwazi. So abantu bakithi ufanele bakunanzelele khona ukuthi indlela izana ichitha ngakhona imali asina plan sisenkingeni enkulu kakhulu ukuthi ma singahlakaniphanga sizojona sixabana sodwa singabantu basemathebeleleni sibanga khona lokhu nje ukuthi abantu bakithi bayathengisa izwe labo bathengwa ngemali ukuthi badestroy into yakubo eyakhwayo into enhle. Okhulumayo ngugift isibanda lapha e-Alexander ngiyaxolisa nje kuba muhle.
Lawo-ke bekungamazwi lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lamuhla likhefu le Thanksgiving ngapha kwele Melika. Leli likhefu elikhulu kakhulu kuleli lizwe elinanzwa ngabantu abaningi kakhulu. Abangane lezihlobo bayahlangana besidla ukudla okuchiyeneyo ikakhulu inyama yengalukuni. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi. Saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi leli langa liqakathekiswa okwedlula ikhefu lekhisimusi na?
Kakhulu kuliqiniso ukuthi iThanksgiving iholiday edlula iChristmas. Actually iThanksgiving is the biggest holiday in America. I think it was the 4th of July then so we Christmas kumbe zingujikile obhanqa khonapho ezilandelanayo. Kodwa iThanksgiving ikakhulu iBlack Friday le ayi iyo enkulu kakhulu sibili. Thanksgiving kuyavalwa izitolo. Christmas ezinye izitolo vele kazivalwa. Thanksgiving everyone takes the time to go home. Vele kuba nesomba muntu vele wonke umuntu goes home to be with their family. Ngekhisimusi lakho futhi is the same kodwa akufani le Thanksgiving.
Bakhona abanye abantu abathi bona indlela ikhefu le Thanksgiving elithathwa ngalo lapha eAmerica kungani liyaqakathekiswa kakhulu ukwedlula ikhisimusi. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Well, Thanksgiving is a victor's holiday. It is a conqueror's holiday. They are thankful ukubana ama Indian abaseva befika lapha in the dead of winter, so we, you know, dying of scurvy and all seaborne ama diseases abathola on the journey. And ama Indian wona ababona belamba and babanceda babanika, you know, ukudla and they survive. Kodwa bathi sebesurvivile angithi abantu ababahlamukilayo na kama Indian abaningi sesahlala lapha eAmerica iminyaka leminyaka nenhlale Indiana ngaze ngihlangane le Indian lilodwa khona phe Indiana. So uthi Thanksgiving uba thankful uba grateful lokho iwa mathi uba grateful ukuthi we survived. Kodwa manje vele ama Indian lawo engakukhangelisisa ukuthi we try to thankful ukuthi you know saligcina we preserved you so that you could turn against us. So there's that thinking as well. Kona futhi ukomunye bathi ama Indian abanike isithwala ungazukhangele kuthiwa it was corn dried and ground to a powder and then cooked into a thick porridge. Ababanika khona babanika lengalo khuni babanika le diye okunye nje sekufaka nje kulezi nsuku kanti sokuphongufaka idiye layo inyama khona kayihlabuzi kumbe labo inyama vele ababephila ngayo ama-Indian kumbe babenikele ukuthi labo besurvive layo nje ingalo khuni yalapha inyama ewomile iphuma mhlophe nje hayi ayihlabuzi kodwa hayi ungaphila ngayo. Kodwa zikhona ezinye inyama eziningi lapho ezikhona kodwa yikho kwaba kudla kwakhona ngenxa yokuthi yikho ababanika khona ukuthi besurvive.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ngesukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umholi wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi wehla esihlalweni ukuze ancintise kukhetho lwama-by-elections. Ibandla lezanu PF selikhethe amalunga edalele Politburo ukukhokhela umkhankaso wokhetho lwama-by-elections. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane wesihudo se-cholera ususabalele eziqintini ezilitshumi lasikhombisa elizweni lonke wabulala abantu abalikhulu lamachumi amahlanu 150. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngo Chris Gande.